Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 yesonto mhla 20 kuHlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ugedo lwama-by-elections.
Ungakhangela usection 67 weconstitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavikelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro emangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ucela amandla ukuthi nani lingcedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizovezwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change uthi kasuze avume ukuba ibandla lakhe liqilwe kukhetho lwama-by-elections kuzakwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba.
Do you remember? I can't remember. I remember.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds elokishini leHighfield eHarare ngesikhathi ibandla leCCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. UChamisa wabonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esidunguza lezinye indawo ukwenzela ukuya kuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by-elections. UChamisa uthe wamnika amadlabuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuhluthunelwa kwebandla le-MDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzura nabanye bakhe.
Mazwaya wayifunga kutwanga wathi bona vakafunga kutwanga vairiga.
UChamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze avuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
UZimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejista ngokuvota, it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela, especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wawabona ngomsebenzi wabatsha kubandla le-CCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo.
Athina sizanqoba ngoba abantu njoba besukume ngobuningi babo.
Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani, sizahle sibone ngawo ama-by-elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Incwadi ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Incwadi zombosazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavinjelwanga bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo ukansila usenator uMP upresident bengavinjelwanga bangazanga bethuselwa kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa bangazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaredweni, bazibambele imihlangano yamaradi lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo i-democracy leyo. Hayi isiyaluyalo sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo. Ayisiso esihambisana le-democracy. Senza ukhetho lungakhululeke.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana, laye oyingcwethi kwezombusazwe, uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyokuphela kwezinsuku zakhona. Bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sikungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year asokuqalisile violence, i-hate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu sithi thina sithe sithi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awethukisile MDC, asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwane. Kodwa singathini pho njengoba vele into ye-violence vele i-DNA yayo. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe peacefully, odliwe adliwe kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose 5,386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe, okulabantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlongula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Dabita Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kwelaboTswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizonke sithi umntwana lo lesisu. So umntwana ngathi sengizothi isisu umntwana yalo. So abe khaya sikhona ungcono umntwana lo simhambise enkambeni khona ezayakhona ukuthi umithi sombani. So sasesithatha umntwana lo sihamba la eKhalanyole lo bhuti wami. Umntwana sifika ke sikhona ukuthi umithiswe nguNdlovu. Bamvaleni abona isitokisini nohlala siyo esitokisini, wasuka uye plumbe kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bathi khona
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu, umne wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu bezimbabwe. Ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana. Uthe kusabhekele lo tuloke ebamba abafana wazowathatha umfazi. Uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe weFirstborn womntwana. Abantwana lokho emphindelela. Ngokuya walandelisa owakhe owesithu. Indaba le yalokho siye emaphoyiseni. Elokho umfana ebanje phuma. Kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundisa abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguwobhoto. Besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sicoce njalo lo nkosikazi uNtibile Ndlovu Phuthi, ukansila wesigaba lezi.
Wadlengula umntana wakhe waqala wakuzalisa umntwana, waphinde wesibili wamzalisa umntwana, waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2 wabotshwa. Uthe ebotshiwe zukuzuku sambone sephandle, uyawona imakhorokhoro yonke, uhambe ebona izinto zabantu engena ezindlini, thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza. Sebe umntwana wakhe userepha omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele, yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba abantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu bilisisize ngalo baba. Malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela, ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma, sile irrigation evuliweyo, abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma. Sokuhamba thina zalukazi engadini ukuyasebenza, sesaba ukuthuma abantwana, sesaba yena labantu abakhe. Umama wabantwana sewazathatha abantwana wababalekisa, abanye wabasa eButswana, laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya, ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni ngani nalowo baba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo baba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uchief uhobhodo kodwa ekubochiseni kwakhe kuchief akuzanga kwaba le action ethathayo kwathi kugcina sazoba baba esithi baba uchief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni akula muntu oxotshwayo esigabeni nakakambone elecala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka emakorokoro
usebotshwe kanengi lo muntu kanengi elokhu ebuya siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo siyiward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu sicela ukuthi kulungiswe khonokho lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba indawo emfanele ijele
sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uhobhodo kanye labosobhuku okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele ziwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obeWhatsApp le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izitezo zenoto ingahlesela ilizwe leUkraine ujohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wakwalemelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine uBiden ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia elerussia lithi akumelanga eleUkraine lingena kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO idamu elikhulu ele-Grand Ethiopian Renaissance Dam elakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu u-Blue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo kagetsi sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko kwezamasiko namhla u-Ezra Jesus Banda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesigaba lesi sonke siyakwazi okwehlela undiweni osebhilithani okwamanje
yehi lohlupho sibili imali asilayo siyabhekana
nxa likhuluma labaphathi benu-ke bathini ba
singazi kwezinye izigaba ngoba abaphathi baseselabo thina kwesethu isigaba enhlawunina sisangasikabelaba lo mphathi umphathi wethu walala
ubani
umabhena
wayeyinto
wayengumphathi wethu
usitsho nokhansila
umemp ukhansila yi-one umkhabo umkandla sisonke khonapho isigaba sinye
omunye umphathi omkhumane ngonjani
unyathi abesigaba bakomgobo abakomgobo ngale
abakahuzi
walala abakahuzi ye ngusobhuku abakahuzi kundlu zabo ukuthi omele abambe induku yakwabo ngubani
induna-ke
induna yalala layo
ukhayisa
ye
osewathathayo ngubani
wayekhona umntana kufelix so asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England ngiyabona sekudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduli
aselanduna asela sobhuku
kithi lapha ebhekene
akungeke ufa komunye
umele abe khona ngoba yisinye isigaba isebhekeni silo mphathi waso kule qembu langale elakokhumalo lalo lesigaba salo kuzokuya ngapha imbelezi ilo mkhokheli wayo ngapha isigodini silo mkhokheli ehholo kulo mkhokheli njalo njalo kusiyala emafanisi thina ngala sizintandane silapha
lizwe ngalitsho khona lokubo ufelix ukuthi babuye ekhaya uthini kubo
hhayi siyathokoza nxa bebuyile kuba siyabe sizamile
umcele ulalele kona lengilandi
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosimela lolu hlupho kumbe lokho okwamkhubayo thina kasingeni indawo kulawo kulogakulungisene
ubabona
induna yethu thina sifuna induna lapha
uyokhethwayo
uye wakhethwayo sifuna induna ngoba wayelayo ulayo umbe wabuthambo emakhula layo kodwa ke uthambo lokhu wahamba uhambe ngilani ubaba sasisibona ukuthi kusho ukuthi wahle wabamba yena lufelix ukuthi azosimela ngoba usendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizayo ukuthi siyenze njani induna siyelayo siyahamba yahambe ngilani nakulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo kona ngale lo thambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni indlela induna yabo baba sizalwa lapho emndweni enduna
lapha nizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ephupha lo eza Jesus Banda besentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
sibe sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abanengi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikuwubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzeni empilweni uNkulunkulu kabizelanga muntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abethume ungabe ngumbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze aze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcekeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazange aphonge ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye esiphambanweni ngabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekene ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto ezine ebambe lapha shiye ngaqedi ayebamba okunye akubamba shiye ngaqedi umbone seyeqile wagijima waya kokunye shiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani okokugcina emfuna ukukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silo mbono ayisinto evuka isiyenzakele yinto engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona uHabakkuk ekhuthaza uNkulunkulu esithi lanxa uphuza ulindele ngakho ke lawe uNkulunkulu ukubizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho unika lingqobe namhlanje nxa ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukubizelene
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu senithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni ngiyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu ufuna benzeni lapha besaphila ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Ngweza abatsha namhla kweza tshisa sibanda uxoxa noJillian Ngwenya.
Sawubona Zinyana, unjani?
Yaphila.
Gamela kumbani?
uJillian Ngwenya.
Jillian Ngwenya. Kani umntana omncane le minyaka?
Le 18 years.
Le 18. Umntana ole ngayi?
Le 1 year 3 months.
Wezo.
Uyususekhona.
Wena uphuma ngabe ekhaya?
Eku.
Ndaba zinduna ke ukulanda.
Abahlala ugogo
lalumama. Ungapho gogo?
Gogo khona.
So lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupho laso.
Isithupho sikababa yeso sinyenza ngakayo usinyenza ngehlo ukuthatha ibhedi.
Bathini? Bathi abakuningcangela isithupho sababa?
Bathi nihambe ngithatha isidumbu ibe isithupho somzali wami.
Awula bazali?
Abazali abangikhona omunye ule so ukuthi ngizithathe sokwehlulela.
Umama.
Mama usegoli.
So wathiwa lapha mama esesiye egoli.
Eh.
Wakuthiya wedwa.
Eh.
Ubaba ngani?
Angikwazi.
Ubaba mazi.
Eh.
Uzanje nxa ubaba ngamazi.
Ah, ngiyafisa ukuba mazi.
Yafisa ukuba mazi. Kathi sihambile ngalithisa emgwaqweni kangaka ubelethe umntwana. Kuhlungu lokhu uya nga
ngiyechallenge uAunt
kulani kuAunt
ngiyalandela kusona njengoba kusekuzayo kusasa ngifika thatha abana bami gogo.
Ufika thatha abana wakho?
Eh.
Abana wakho banga
basegogwe uAunt wami khona
uAunt. Aunt uzalobani?
Uzalo baba.
Kwenzakalani wayengaziyeli bagcina uAunt?
Akula muntu ongahlala
Aunt wakho kaseko la.
Hayi, uyaphila kho ukuthi ngani uyaba abuse abantu abo.
Oh, uyaba abuse. So uthi wena nje ngosise omdala nje bathatha.
Ngithi bezohlalela kugogo ngani.
Ugogo usumtholile la ohlale gogwe.
Mhm.
Usuthola ugogo la.
Eh, uzala umama.
Uzala umama. Waye la ngahlala ugogo uzala umama kudala.
Sasingakwazi ukuthunga phi.
Swamthola.
Eh.
Wathaba ubona ugogo wakho.
Eh.
Mhm. Ufundile hamba esikolo?
Eh.
Ocina form 1.
Cha form 4.
Ngizibala lesikhathi bani.
Ngabhala sengizithwele.
Ngabhala uzithwele. Ngo-2020.
Eh.
Umntana esikolo.
Eh.
Ucina bani umntana?
Yimi ngimsupporta.
Usupporta nganwenzani?
Yaye hambe wandini sahlawu.
Umsehlawula. Impilo yakhona, impilo enzima le. So banakho kathe suthi vela ngokubachiye bebodwa subalanda. Nxa ubalanda uthola umntwana nje langa lechisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. Kambe kuba nobunzima onganana.
Ah, kula plan kulokuthi nishale phakathi kanye bebodwa.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa noJillian Ngwenya. Bese indaba zinduna. Sizogqiba uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele bese lazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugido oluzayo. Wolivalelisayo ngugido ube.